Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 womgqibelo omhla ka 7 ngombimbitho 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho elingali khona. Olamukela ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Kambe ukuxotshwa kubandla kukamnumzana Didmas lo Mtasa lo mnumzana Rugare Kumbo kungaba kusitshoni.
Ngiyakhuluma kwaubaba uShamu. He was there throughout the Congress ehlezi ekhona phana noma abantu babengani ba bamukloloza besenzani kodwa yena ngenxa yokuthi uthanda izalo PF njalo uyayazi iphathi kimi njani wahlala khonaphana wathi xa kunokuthi ngiza kufa ngikela ngifele lapho kodwa thina abantu bezalo PF sobabulala abantu phela.
Abalwela ilungelo loluntu bakhuthaza abazali ukuthi bangaqhathi abantu bokubagcinela abantu ababo bengahlolisisanga isimilo sabo.
Isikhathi sokuchayisa akusukusiya ngokuthi umuntu yena uyabefuna ukuchayisa njana. Abanye bayakwanisa ukuthi bethi khona sebenza ungachayisi but ekunika imali encane.
Isizaqala imidlalo yenkezo yePremier Soccer League. Silengxoxo lesiphathamandla senhlanganiso yePSL uKennedy Ndebele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ukuxotshwa kukamnumzana Didmas Mutasa wayengunobhala webandla lezanu PF kunye lo wayesikhulumeli saleli bandla umnumzana Rugare Kumbo kungaba kusitshoni kubandla lezanu PF. Sixoxe lesiphathamandla sebandla leli umnumzana Joseph Chuma olilunga leCentral Committee saqala ngumbuza ukuthi kambe akusoze kudabule phakathi ibandla leli na.
Umongameli wethu ubaba uMgabe wasitshela sisekhongresi wathi ubaba uMtasa ungifonele ngigeza ngaze ngeza umuntu esebeyegijima e-24 esithi baba kunefoni evela ubaba uMtasa la uthi ngaze ngayithatha ifoni leyo. Ngithe ngikhuluma layo ubaba uMtasa wangitshela wathi yena usegulelwa serious nomngakhe ngakho-ke ebecela ukuya e-India ukuthi ahambise umngakhe e-India. Ubaba uMgabe wathi hhayi ndoda xa kuyimpilo yomuntu gijima ngoba impilo yomuntu iqakathekile. Wasuka lapho wagijima wayendiya lo mkakhe kubanemisa esibhedlela ebona amadokotela. Ngemva kwalokhu sokuisikhathi sokuthi ngabe icongress iyaqalisa ngaze angabuye azange ayixole ukuthi ungabuye kucongress. Ngiyakhumbula sekucongress kwaphana abanye amadoda aye-accuse ngento zalezi babekhona. Ngiyakhumbula ubaba uShamu. He was there throughout the congress ehlezi ekhona phana noma abantu babengani ba bamukloloza besenzani kodwa yena ngenxa yokuthi uthanda izalo PF njalo uyayazi iphathi kimi njani wahlala khonaphana wathi xa kunokuthi ngiza kufa ngikela ngifele lapho kodwa thina abantu bezalo PF sobabulala abantu phela. Yikho ubona waba khona icongress yaze yaphela.
Manje nxa kuyikuthi umthethwandaba ungathatha isinqumo abasifunayo ke
into engiyithabelayo lengiyibokelayo ukuthi umthethwandaba indawo emqongo emqotho asondayo yabo udlalela nje amadlwane khona. Umthethwandaba bathi bona the law is very simple. Umthetho vele awuhluphi yabo. Angiboni mina kulo judge even singabe sijudge u-America sibili nxa esithi uyenza okomthetho sibili. Angiboni any judge umhlaba wonke jikele lo ongabuya la bavumelane le nto le ekhulunywa nguRugare Kumbo lobaba uMtasa ngoba it's kusobala ukuthi kona iZanu PF organization iphathi ele constitution yayo ele zinqumo zayo eyenza izinto ngendlela yazo. So i-constitution leyana binds us as Zanu PF kodwa it does not make us a slave as a constitution.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZanu PF obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Akula lutho olukhulu oluzenzeka ngoba into esiyenzakele ukuthi bona laba bantu sebeqoshiwe kuzani. So nxa sebeqoshiwe kuzani indaba le isikhangelwa ngelihlo elipolitical. Abazama ukwenza manje is to try ukuthi baye court ukuyathola amano e-court angababisela eParliament. Kodwa iqiniso likhona ukuthi eParliament izani uspeaker ngwayo. Njalo ivele yona yebamba ama parliamentary processes wonke. So angiboni ukuzaba nomahluko okuzaba ngelokuthi kube lolutholo ngathi intwentwene.
Kodwa nxa sikhangele bona laba ababili bathi bona balembono yabanye abangafuni ukuphumela egcekeni. Ubona kungaliqiniso yini kumbe abanye abafanana labo Shamu asebezithulele bagcwele kumbe sizabona phambili ngale abanye labo beziveza amakhanda?
Well, bangaba khona abanye aba ngaphathekanga kuhle ngesenzo sezano leso, kodwa kusho ukuthi phela sebeza ukuthi bamele bona labo bona abanye labo bezithulele bengafuna ukuphuma. Umuntu othi yena umela abantu abangakhanyi ukuthi bangaphi kodwa bakhombe sithi namba bona beyisizwe unzima ukuthi simkholwe. Njalo singakhohlwa ukuthi umtasa lo, angithi umtasa lo nguye eminyakeni edlulileyo kade cha abantu ngamaregen, nguye oze waziphumela sithi yena ula abantu around hlupha abantu ebahlukumeze senza konke lokho. Umtasa usuke walibala kuphela ukuthi ngesintu sakithi thina sithi okwenza ubhanda lophiri kuyamenza. So kumtholi lo kwakho umtasa, angiboni lokuthi vele kufanele sibe simkhalele umtasa. Umtasa uzichaya uzigwaze ngowakhe, yikho abacreator inyamazana leyo esibadla, yekela inyamazana leyo ibadla umtasa.
Hello ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethi ecubungula izombusazo bekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwele Bilitane. Abalwela ilungelo loluntu bakhuthaza abazali ukuthi bangaqatshi abantu bokubagcinela abantu ababo bengahlolisisanga isimilo sabo kanye lokuthi balamacala abake bawadala na. UNothando Sibanda usipha loludaba ngokugcweleyo ekwebulawayo.
Lokhu kulandela ukugwetshwa kwabesifazane ababili ngeviki ephelileyo ngemva kokufunyanwa belecala lokubulala kanye lokuhlukuluza abantwana ababagcinileyo. Omunye walaba ugwetshwe iminyaka engamashumi amabili lambili yokubulala umntwana olinyanga ezilitshumi amvalela ekhabothini yombheda okwamahola amathathu ngoba ethi ubanga umsindo ngokukhala. Unkosikazi Busisiwe Mpala osebenza kumalungelo abantwana uthi kudubo yikuthi abazali abahlolisisi abantu ababaqhatshayo, kodwa esikhathini esiningi bagijimela amantombazana amancane avele ehlupheka. Uthi iningi lamantombazana la liyabe lidinga umsebenzi ngoba livela emulini ezivele zilohlupho amanye kungahlukuluziweyo okwenza kube lula ukuthi lawo ahlukuluze abantwana.
Amankazana la lapho siyabe sibathethe khona nabantwana ababe bedubeka kumbe ngabe sebehlulekile vele empilweni asesithi umsebenzi engingawuzuza ngokuyancedisa ubuntu endlini. Kodwa yena lapho asuka khona uthando kalwazi ulokuhlunga kuthweleyo ngaphakathi.
Omunye njalo osebenza labantwana umnumzana Richard Nkolomi uthi abazali kumele bafunde ukuphatha izisebenzi ngendlela eyiyo. Uthi kabaphathwe njengezisebenzi ezilamalungelo hathi njengesihlobo esihawulayo ezicela uncedo. Uthi iningi labesifazana kulezi insuku liyasebenza, kungakho kuyadingeka ukuthi kuxoxiswane ngendlela zokuvikela abantwana kanye lezisebenzi zendlini ukuze ingozi zokubulawa lokuhlukuluzwa kwabantwana zenqatshelwe.
Inkinga enkulu ehlangana labo mama abasebenzayo ezindlini. Lapha eZimbabwe omama abaningi abasebenzayo baphatha sibathatha babuya lapha nasibathathe njengezihlobo sibafake njengengxenye yemuli. Ngakho lokhana kuyabathathela engathi ngamanye amalungelo abamele bebe lawo awesebenza. Siyabe simnika i-title, kodwa i-title yana simnike yona isimotsha lomuntu mase kusiza emsebenzini kasela amalungelo akhe njengesebenzi.
Unkosazana Phethi Khumalo waqala ukusebenza ezindlini eleminyaka elithumi lane ngemva kokuswela imali yokuqhubeka ngezifundo. Uthi kuningi ngokwenzakala ezindlini okwenza izisebenzi zigcine ziphatha abantu ngochuku.
Isikhathi sokuchayisa sokusiya ngokuthi umuntu yena uyabe efuna ukuchayisa njani. Abanye bayakwanisa ukuthi bethi khona sebenza ungachayisi but ekunika imali encane.
Ezikhathini eziningi kuyabe kungelazizathu ezibambekayo zokuhlukuluza abantwana. owesifazana ogwetshelwe ukubulala umntwana. Uthi wamfaka ekhabothini ngoba ekhala, yena efuna ukubukela ifilimu. Wasuka wathatheka ngokukholisa, wakhohlwa ngomntwana kwaze kwadlula amahola amathathu. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhakhasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930 5940 laku 15455 kHz. Lilakho njalo usithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.studio7news.com. Okathesi ke sengilichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami owenu uSithandekile Mhlanga. Sixoxa loNkosazana Thabita Khumalo omela iBulawayo East edalele iParliamente njalo elwela amalungelo abesifazana. Sicubungula okuphathelane ilanga lokunanza amalungelo abesifazana emhlabeni jikelele iInternational Women's Day. Siqale ngokubuza uNkosazana Khumalo ukuthi kungani kulokukhonona okokuthi abesifazana abaphathi izikhundla eziphezulu kwezombusazwe. Lanxa ilizwe lithatha amanyathelo okulungisisa lolu daba.
Amanyathelo athathwa sibili kodwa okwaphambanisekayo kusisekelo sombuso sasuka sacwayiza ngoba basebesitshela ukuthi khona hayi kuzaba le-proportional representation lapho kuzaba khona omama babe beyi-60. Singazi ukuthi kuza kwenzakala okweminyaka elithumi kuphela, okutsho ukuthi basebedinga izindlela zokuthi basibulale. Ukukhalipha kwethu ukuthi singene ebantwini sixoxisane labo kakusekho, ngoba ukukhona kathesi omama bona labo ngabanama-constituencies. So kuba nzima ukuthi uma esephuma ephalamende angene kuZulu ayekwazisa uZulu ukuthi ephalamende bekuxoxwa ngani, njalo athathe futhi imikhosi kaZulu ayibisele ngathi ePhalamende, okutsho ukuthi ngolunye olodaba kumele silubisele futhi ukuthi ayibo kumele omama singazi sadutshwa sifake emabhasikitini sihanjise ePhalamende ukwenzeka ukuthi bathabise isivumelano ababe besenzile sokuthi sebehlonipha ukuthi omama bazathatha izikhundla eziphezulu, ngoba lezi abazinika zona kithi kazisoze zisincede ngalito, ziyasibulala, zisibulalela omama bagcina bengasenzi lutho ngoba vele abasela lapho abazakuya khona ukuthi bayixoxa khona labantu.
Kuke waba lethuba lokubhodabhoda kwamanye amazwe, eleZimbabwe sisalele emuva kakhulu na?
Sisemuva kakhulu. Bengihambe e-India lapho besihlangene khona lamanye amazwe yomhlaba wonke jikelele sikhangela impilakahle yabomama yabantwana labontanga. Okuphumileyo engikubone e-India okungenze ngakhwabitha ukuthi lami nami uma sengifika ekhaya ngizakuzama udaba lwentatheli izindaba. Ngithi lapha ekhaya intatheli izindaba eziningi ngabesilisa nxa bekhona abesifazana balutshwana, njalo ngakhangela indaba eziphuma emaphephandaba ezimayelana labomama ngasizondaba ezisincomayo zindaba ezisithethisayo. Isikhathini esiningi ngiyavula iphephandaba uzahlanga ukuthi umama ubulele ubaba, umama ubanjwe efeva. Kodwa umuntu ongumama angazakhulumi into enhle enganani, iyachothozwa. Kodwa into naleya kukhulunywa ngumama ingayakhulunywa ngubaba, kufana nokuthi kukhulunywa ngumama ubaba uyancona. E-India ngifike kwenye iphephandaba lapha khona ukhokelwa khona umama ulama intatheli izindaba zakhe ezingu-3,000 ngomama abodwa, and bazimisele ukuthi balwele amalungelo abomama. Lapha abahamba khona kabadingi lutho, badilungele likamama ile abalidingayo. Lapha ekhaya kasilakho thina khonokho. Njalo ungakhangela futhi udubo lempilakahle labomama, iyakwazi ukuthi ensukwini ezidlile leyo kuloma labo mama abe bahamba besiyabutshwa ukuthi bangasazithwali abafayo omama base India bama bamisa imhlonga bachinga malana lokufa kwabo mama lokho kwazi kwafika eParliament iParliament yazakhipha umthetho okutshengisa ukuthi uma umama ethiwe ithuba lokuthi abe yinkokheli uyayazi into mina ayikhulume elungiselela uZulu ngoba umama angahlala kuhle umhlaba wonke uhlala
sesikhangela nje owesifazana Makhaza kwele Zimbabwe ongekho ezikhundleni lezi eziphezulu
impilo zabo zinzima badla imbuya ngolulu eParliament bezikhuluma ngezigqoko zabo mama esizigqokayo uma sisiya esikhatini ubaba uminister uMnangagwa wama wathi yena vele kazi ukuthi sikhuluma ngani senze ukuthi sikhiphe lezo zigqoko ukuthi simtshengise ukuthi izigqoko lezi besicela ukuthi inkinga yangkona yehle ngobomama emaphandleni abasakwanelisi omama emalokujini abakwanelisi even abantwabethu abangamankazana sake sakhankasa futhi kubaba uChinamasa umgcini sikhwama welizwe ukuthi bakithi besicela ukuthi uhulumende akayehlise intengo yalezi mpahla nanamhlanje akula okutshengisa ukuthi uma sesikhuluma ngempilo kamama manje abesilisa bakabakuzwisisi ukuthi kanti vele thina izinto ezisihlukuluzayo eziphi kungaba yikensa kungaba ukugcina kwabantwana izinto abangazaziyo ngenxa uhulumende ehlisile intengo umama uzakwanelisa ukuthi akhiphe kuyimbijana ayethenga ke iziviko zakhe enzele ukuthi uma esegcina abantu bakhe ayenze ikhutele engethuki ukuthi hayi uzade hamba azingcolise
sibongile ukuxoxa lawe inkosazana Khumalo.
Ngiyabonga
mama. Lowo unkosazana Thabita Khumalo omela ibulawayo East edalele eParliament njalo elwela amalungelo abesifazana. Asihlanganeni njalo ngeviki ezayo. Lilami owenu usithandekile Mhlanga.
Hayi sibongile ke sithandekile Mhlanga. Akwezemidlalo ke lamhlanje imidlalo enkezo ye Premier Soccer League iyaqala ngeviki ezayo iqembu le Highlanders lizaba yilo elizaqala isiziba ngokudlala enkundleni yesanda kwakhiwa kakutsha eNyamunga Stadium leqembu le ZPC Kariba omunye umdlalo wakuqala ngophakathi kweqembu le Capes United lele Wawa Prisons kuthi njalo elinye iqembu elitsha ku-PSL eletsholotsho FC liza kuya eHarare ukuyadlala leHarare City. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo Kennedy Ndebele umkhokheli we-PSL.
Sikhangelele ukuthi kuyaqaliswa ngeviki elizayo mhla ka-21 kumbimbitho. Konke sesikulungisile okungani kuyasikhathaza kakhulu yibudlongdlong ezindaweni ezidlala ibhola ikakhulu eBarberton Stadium lapho kukhanganiswa ukusiba lobugebengu obuningi obusobukhathaza kodwa ke sizama ukuthembisa ukuthi hayi lo nyaka sizasebenza labo bona abenza ubugebengu lamapholisa.
Liza kwenza njani Ndebele njengoba siyakwazi ukuthi kuyahlupha phela lokhu?
We okube kusenzakala ukuthi besihlawulisa amaqembu izimali okwakathesi ngibona ngani sizabe sikhupha imiklomelo nxa kuyukuthi kwehlula njalo amanye amaqembu lawa ayiwa labantu abalobudlwabudlwangu ukuthi sizathi bengadlali eminye imidlalo yethu. Kumbe njalo sihle futhi bedlale kodwa bedlale kungela ababukeli labo abaye babahluphana.
Yes, siyabona ukuthi bakhona abanye abangena ebholeni bethwele amarekeni izitina into ezinjalo kambe kungavalwa njani vele khonoko?
Hayi kuganga nje ukuthi amapolitha kuyase kufanele ukuthi asebenze kanzima kodwa okukhulu kakhulu ukuthi iwona amaqembu abakhokheli yibo abalomlando wokubona ukuthi akwenzakali ngoba akula qembu elingelabakhokheli ungabona wonke umuntu esebuye ethwele isitina lani lerekeni kutho ukuthi akusela nkokheli ezilakho ukuthi zikhuza abantu so thina nxa bengakusakwenzanga lokho ye sizasebenza ndawonye lamapholisa ukuthi sikunqabele lokho.
Ye siyabona njalo kulamanye amaqembu abedlala e-Africa sibone lama-Warriors ukuthi lawo phela kuyamela likhahlele lapha lalapha akusoze kuliphazamise khonokho.
Wena uhlelo lwakhona lusukelwa ngani luyaminya kodwa sizamile ukuthi sikhethe amalanga angaba khona ukuthi kudlalwe imidlalo kuze kuthi mhla ka 30 November sesiqedile.
Lo ke nguKennedy Ndebele umkhokheli wenhlanganiso ye Premier Soccer League obekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Isikhathi ke kasavume ukuba siqhubeke sisonke olivalelisayo ngoChris Gande lilale.
have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.